Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 17 kuhlangu la 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni.
Kuyasiyethusa thina singama-politicians ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikaMgabe.
Ugatsha lukahulumende olulwisana lenkohlakalo olwezak luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF ababalisa omnumzana Wignall Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this. We have collected certain information. We have collected certain facts.
Kwezempila kahle sihlaziya isimo sensumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyelapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-Citizens Coalition for Change emahofisini ebandlaleli eChinoyi lamuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni. Lokhu ukuza kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla izolo angamachumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili 78, agoqela umnumzana Jameson Timba esethethwa icala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla se-CCC umnumzana Amos Shibaya, obekufanele akhulume kumbuthano weChinoyi lamuhla, utshele iStudio 7 ukuthi amapolisa abegcwele emahofisini abo behluleka ukungena ukuze baqhube umhlangano wabo. Uthe lanxa engekho obotshwe lamhla eChinoyi kuyadanisa ukuthi kabavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo. Kusenjalo, igqwetha elimela ababotshwe izolo eHarare umnumzana Marufu Mandebere uthi bazamiswa emthethwandaba kusasa.
They are likely to appear in court tomorrow. They are charged for participating in an illegal gathering and also disorderly conduct. Those are the two charges that have been preferred. So far we have done one inquisition statement.
Bazamiswa edale kusasa, kuthiwa bayenza umhlangano ongekho emthethweni.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyati utshele intatheli zindaba ukuba abantu laba babotshelwe ukwenza udlakela ngemva kokujikijela amapholisa ngamatshe lezigubhu ngesikhathi amapholisa efuna ukuzwisisa ngalo mhlangano. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bathi ukubotshwa lokhu kuveza ukuba kulokhe kungakabi lombuso wentando kaZulu kwele Zimbabwe selokho kwaphela ukhetho nyakenye. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana Ebert Jamuka, owebandla le-People's Unity Party, osole kakhulu ukubotshwa kwabantu laba.
Ukubotshwa kwamalunga e-CCC endlini kaJameson Timba kuyasiyethusa thina singama-politicians. Ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikaMgabe. So siyabona ukuthi namanje kuhulumende lo kaMnangagwa kusekhona isigebengo, sisekhona namanje, namapolisa asetshenziswa iZANU-PF asekhona.
Kodwa osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Obed Mabena uthi amalunga e-CCC kumele ahloniphe umthetho.
Xa uphikisana labantu ngeke unqobe, hayi kodwa ke njengoba nthilo aso uqala njalo ngasoza abe ngokucina ukuzama ukuphikisana nabantu ibandla lezana uPF libandla labantu bezimbabwe
ibandla lesicc lithi imihlangano yomibili echithachithiweyo ibingeyokunanza International Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abikho wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo abetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Kolunye udaba, okhokhela abahluleli kwele Zimbabwe umnumzana Luke Malaba namhlanje ukhokhele uhlelo lokugcotshwa kwabahluleli abatsha kwele Zimbabwe abalithumi lanye. Abalithumi bebengabedale le-High Court ukuthi oyedwa ubungwedale le-Administrative Court. Abahluleli laba babalisa oFaith Mushure, Ngoni Nduna, Regis Demura, Philippa Phillips, Gibson Mandaza, Joe Mambara, Nyson Chivayo, Vivian Dlovu, Sijabuliso Siziba, Lompokiseng Dube. Lokhu kulandela imihloliso yokukhetha eyenziwa kudinga abahluleli laba iJudicial Service Commission yanikeza umongameli Mnangagwa amabizo wasebakhetha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olulwisa inkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla lezano PF ababalisa omnumzana Wicknell Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo yamadola ezigidi ezingamachumi amane $40 million okubikwa yenziwa ekuthengweni kwempahla yohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa abahluleli eHarare, umgcini sihlalo wezakhe umnumzana Michael Reza utshele iStudio 7 ukuthi sebebhalele osomabhizimusi laba ukuthi baze emahofisini abo njalo bengehluleka bazabalanda.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this.
Ngifuna ukuthi weZimbabwe azi ukuthi besingamhlelanga ngalolu daba. Sesinikanise ulwazi oludingakalayo. Ngokuhamba kuhle nxa sisiya edali lomthethondaba lizabona ubufakazi obugcweleyo. Sizaveza ingwalo eziveza obala amacala la.
With the facts, figures and numbers, you will see those things. Mark my words.
Umnumzana Michael Reza ngumgcini sihlalo wezakhe ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Ukuhlazelwa lwedaba siphinde saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Kungokunye nje kwezinto abantu beZimbabwe abazizwayo ukuthi kukhona obotshwayo, kukhona okhangelwayo ukuthi kambe kaphathanga kabi izimali, kabanga lobugebengu yini obuthinta izimali. Kodwa abantu beZimbabwe sebajwayele ukuthi kuyakhulunywa kuphelele emoyeni kungenziwa lutho ngakho. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi uzwe kukhulunywa ngakho kugcine kungasenzekanga lutho. Kodwa-ke ukuthi kukhulunywe ngoChivayo kuphela akwenelanga, baningi abantu abaqanjwayo laphana kuma-audio. Iyaqanjwa yona izekhi ngokwayo, izekhi lalabo abayiphetheyo phela, labo kumele bahlolwe, akupheleli nje kuChivayo. Baningi abantu abangathinteka kakhulu uma ulalela ama-audio lana lalo ka uIzakhi ethi yakukhangela ingacinisi emahofisi namanye engakhangelelanga kuyo. Ngakho ke ngenxa yalokho kungenzeka nje kuphelele emoyeni khona lokho.
Abanye ngabakhononayo lapha babancube besithi iZakhi yenza umsebenzi wokuthi iyabamba abantu abasebenzela ndawonye lobukhokheli bezano PF ibe isibayekela ukwenzela ukuthi ithulise abantu kuphela, likubona njani lokho?
Yebo, baqondile abantu ngokuba nxa ukhangela kusuka seyaba khona iZakhi, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, ukusebenza kwayo kakusuthisi kakuvezi ukuthi le njongo yokulwa lobugebengu buphele du ukutshontshwa kwezimali kuphele du ikakhulu lokho kuthinta abantu abalamandla abaphezulu bayabotshwa bakhitshwe abanye babotshwe bajeziswe bagwetshwe izigwebo ezincane kakhulu ezingahambisani lesenzo leso abantu ababesenzile ngakho ke abantu sebelahlekelwe lithemba kakhulu okuthiwa loss of confidence ekusebenzeni kwalabo abalwa lobugebengu
Umnumzana Chivayo okusikhatshana esedluleyo sibone ehamba lo mongameli Mnangagwa endaweni ezishiyetshiyeneyo libona sengathi icala leli lingayakhatshana na sikhangela ubudlelwano obukhona phakathi kukamnumzana Chivayo lo mongameli
Indaba kaChivayo ibingasoze ibonakala inkulu ngendlela le abantu abayikhangele ngakhona ngabe uChivayo bengabonakali ehamba lomongameli ezinsukwini lezi ezidluleyo sike sambona ethe secela phana eceleni kwa president ngesikhathi sivakashelwe ngumongameli weKenya kulele lakithi abantu bamanga lokuthi kanti ufika kanjani laphana njengoba ngisoma business engaso sikhulu sika hulumende ufika kanjani khona laphana kweza njalo umongameli wethula umbiko ukuthi usegunyaze iPortraz ukuthi iphe ilicense iStarlink kwabonakala ukuthi ibusiness elizahlomula kakhulu ngelikaChivayo kwenza abantu bazibuza ukuthi kanti budlelwane buphi obunjani lobo bume ngayiphi indlela phakathi kwaChivayo lomongameli welizwe kwenza abantu bethuke kakhulu baze bacaba ngokuthi nje lakhona lokho ukuthi kuthiwe uyahlolwa ukuthi angabe kaphathanga kahle izimali kungumdlalo ngoba phela ubonakala elobungane lobuhlobo thizeni lomongameli welizwe kuliqiniso asiloqiniso kodwa okubona kale mphakathini emapikitsheni ku television yikho lokho ukuthi bahamba bonke izikhathi ezine
Umnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubesecingweni le Studio 7 ekobulawayo Amazwe omhlaba namhlanje ananza usuku lokulwisana lokuganyulwa kwezihlahla kanye lesomiso okulusuku olunanzwa minyaka yonke. Lonyaka usuku lolu luza ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lesomiso esichiya abafika phose izigidi ezisichiya ngalombili 7.7 million bengela kudla. Inhlanganiso United Nations ithi umhlabathi oyisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% emhlabeni wonke jikelele sowagugudeka. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies umnumzana Angliston Sibanda.
Lusuku oluqhakatheke kakhulu okumele ukuthi alubana wonke umuntu uyake ame akhumbule ukuthi sinje nje siyamazwe abhekane lendlala engakanani abhekane lesomiso esikhulu kangakanani ikakhulu lonyaka ngendaba ezinto othwa ukuguquka komomkhathi climate change okubangelwe imumo othwa El Nino kanti yona iEl Nino leyi le ibangelwa yokuguquka komumo womkhathi ngenxa yokuthi thina abantu sesabulala kumbe ngeminyaka yonke leyi amasentury lamasentury singcolisa kumbe sithunqisa izintuthu sibhubhuda umhlabathi sigamula izihlahla yikho kwenza ukuthi kugcine kusiba lesomiso lesesila
ukuganyulwa kwezihlahla ukuxhumana ngapi lodaba lokungani kwezulu kumbe isomiso
Kuqakatheke kakhulu ukuthi uzulu aqakathekise ukulondoloza kwezihlahla singagamuli izihlahla mahlayana sicente sikushiye sokungamafusi angalazi ihlahla ngoba ukuswelekala kwezihlahla ngokunye okubangela angcwethi zithi zona kubange yikho ngokunye kwezinto ezidala ukuthi izulu lingasani ka ngoba izihlahla ziyancedisa ukuhambisa amanzi emkhathini ngeprocess le ethiwa yona evaporation transpiration ukuthi amanzi ayasuka izihlahla ziyahambisa amanzi emkhathini ngamahlamvu azo kuyilawo manzi athi angafika emkhathini abe sesenzakala iprocess okuthiwa yicondensation abe seguquka ke asuka eyintuthu engakhanyi ngamehlo abe seguquka abudale amayezi ukuze izulu line so sina singagamula izihlahla siyabe sesiphungule isosi eyamanzi azaba semkhathini aguqa phinda aguquke abe lizulu.
Abanye ikakhulu emaphandleni bengathi hayi akula ngenye indlela abangayenza ngayo njengoba ukuthi bapheke basebenzisa ke inkuni, kungenziwa njani?
Okokuqala sizama ukufundisa abantu khonoku ngokhonoku ukuthi kugamula izihlahla kuphambanisa njani ezemvelo. Singenza njani ukuthi senqabele kuzikhona imizamo eminingi egoqela izitofu lezi ezikhona ezakhathesi ukuthi asingasabasi umlilo dandalaza egcekeni, asi-investenini sifake nini amasolar system lama-biogas. Ama-biogas ilokho okuzi imbenge lezi ezakhiwayo zizikhuwa njengodiyo bese sithatha ubulongwe benkomo lengcekeza yonke ezitshwala esizilahlayo sifake lapho kuzakhipha igasi bese sipheka ngayo. Kunenge esikhuthaza ukuthi uhulumende labamabhanki abaphethe izimali siphathe sincedisane nini ukuthi sincedise abantu bemakhaya.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi weGreen Africa Technologies. Kwezempilakahle, abezempilakahle bathi insumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyalapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usikhwetha mfundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho baba kuthi ngesikhiwa yi-skin tag kumbe insumpa. Kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo. Insumpa vele ezizale zinjengophawu lwakibo umuntu uyabe wazalwa labo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungama-warts. Lezinye izisumpa eziye esiphuma umuntu vele sengumuntu omdala ubone lawo usuphunywa kunye kuyabe kungama-warts. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha ikakhulu le engani iphuma kathesi iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela, kumele uyebona odokotela abazakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayilandaba kumbe kumele kuthathwe ezinye indlela zokuthi kwenziwe i-biopsy yekhangelwa ngaphansi kwe-microscope ukuthi asonsumpa engaba into embi.
Udokotela Ngwenya uqhubeke wathi ezinye insumpa zilakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu baye ukuthi ngama-moles. Ama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi i-cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elensumpa nxa wazalwa elayo injalo kumbe kunophawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona belensumpa bazala belensumpa hhayi zingeke zihluphe nje bayakumele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhulise ziya phambili, kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi ulazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele. Hayi mina kazingikhathazi, angila inkinga lazo, zithule kuphela, zigcijile njengenalithi. Zilokukhula mbijana mbijana, azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe ePrincess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
tu lomkhuhlane uya affect abaningi bethu abaphila le albinism njengoba sikhangela ukuthi kakhulu kanganani nxa silapha eZimbabwe sikhangela indawo yakithi ngapha eMathebeleland kuyachisa kakhulu ilanga liyachisa kakhulu so iskin yethu sikhangela ukuthi njengoba isensitive kangaka kuba lulu ukuthi si-affecteke ama-sunburn agcina esenzisa insumpa kwabanye ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe ziningi-nyana
ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zile mihlobo ehlukeneyo
zile mhlobo etshiyeneyo omunye okuthiwa ngama-moles lowo mhlobo uyenziswa yikuthi khona nxa umuntu etshile waba le sunburn then besokurisulta sokuphuma insumpa etshiswe lilanga besokusiba le nsumpa insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingapheli emuntwini zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable then ezinye zigcine zibumbana zisenza iskin cancer so kuyasihlupha nje kuyayenza ukuthi umuntu aswele iconfidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana abantu babe kukhangekhangela nje uswele ukuhlaliseka uswele iconfidence lawe khonokhu umphesen nje eze umuntu kuba kubi nje you feel very uncomfortable
ukhuthaze uZulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya engazibona ephuma loba eyodwa njalo balakho ukubancedisa abezempilakahle bagcizelela ukuthi banenge abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kweze Melika umsakazo wezindaba oweCNN uthi usuguqule eminye imithetho yengxoxompikisano ezaqhutshwa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ababalisa umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lo mongameli Joe Biden welama-Democrats ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle. Enye inguquko ngeyokuthi omunye engenelisi ukugwenxa omunye wakhe sakhuluma. Ukuhlaziya umkhankaso lo, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
La madoda omabili bayangqingilana. Kwesinye isikhathi ukuthi omunye uyakhohlwa kulomunye, omunye semdala kulomunye, omunye kunjani. Kuyikuzama ukuzuza abalandeli. Okwakhathesi mina ngokubona kwami mbona ngathi bangutshiki lobhanqa bayancintisana sibili kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani. Yikho ke kuza kodwa ke mbona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma nxa sokusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela kubo September October sokusiya kuNovember khona laphana kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo.
Siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxo mpikiswano ye debate ezaba khona kuyona le inyanga mhla ka 27 njalo lokho kubekwa imithetho emitsha sizabona izindala zombili yini kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomuntu.
Yeah, i debate izakwenza kube kuhle kakhulu. Mbona ngathi imithetho le izakwenza ukuthi kube ngcono idebate yakhona ngoba angathi nxa ungakhangela lama debate adlulayo kokusiba lokungenelana kakhulu ukuthi omnye sakhuluma omnye sengenela omnye sakhuluma ikakhulu Trump uyakuthanda khona lokho ukuthi angenele omnye sakhuluma kodwa nxa bangamuta ama microphones lana kuza kwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo kanti ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukeneyo. Angithi uBiden ukhanya ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe idemocracy ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababusa ngodlame uTrump. So laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabe buya echothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi, lokho akwenziwanga, lokho akwenziwanga, lokho akwenziwanga. Kodwa ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi ngemva kwedebate yikho sokubuya khona okwenzama ukutsho ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili. Ngoba bazakhangela lokuziphatha kwawo kwabakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulo munye ngubani. Lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili ongaba ngukhulu ongcono nguphi. Nxa kuyikuthi kubhala angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 eseDallas eTexas. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu lina balaleli beStudio 7 kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Kukhuma nomzimela ejobe. Studio 7 benginesikhalo kakhulu, benginesifiso ukuthi abantu bakithi komthwakazi emathwele bezama ukuthi bezibandakanye neqembu abathi MRP. Bonke sonke indawo zonke ngoba ilori iqembu ezilikhulula Studio 7. And bengifisa Studio 7 ma ngisimamela Studio 7 since ngisimamela nihlale interviewa abantu abafana ngawo sonke isikhathi. Angazi ukuthi abekho amanye ama-analysts yini ngaphandle kwabo Shuma nabo Gawuli. Ngoba phela ma ubiza uShuma kuredio every time kubonisa ukuthi akunaqiniso elikhona ozolithwela ngoba lo muntu uhlele ma evula umlomo wakhe ngisuka sengayo ukuthi uyokhuluma into nje ephuma endleleni. So besicela ukuthi mhlawumbe ma kusenzeka ikhulume kubizwe abantu ama-analyze ama-different kukhona ilizwe liyakhiwa ngabantu abadifferent ngoba umuntu oyedwa vele ozothi into osazi ukuthi imnyama yena jike de hayi imhlophe asijustifye ngeza ke indlela obona ngakhona ngoba yena izakuthi kulani okutholayo.
Studio 7, Studio 7 ninjani basakazi bami bahle. Nikhuluma noMchelesani Dube wasesitezi eGwanda enqameni ngaphansi kwaChief Mathema. Nginesicelo kwaStudio 7 ukuthi ke inkokheli zethu zakuleya ndawo yakithi kumbanga wakithi ngale zisihawukele inkomo ziyabanjelwa edamu lakithi lasemakwilila. Udaka soluningi udaka eStudio 7. Besicela inkokheli ngathi zingasihawukela zigukutshwe leliya damu lilungiswe ukuze ke sibe namanzi likwazi ubamba amanzi. Siyabonga Studio 7, siyabonga qhuba umsebenzi omuhle. Danki
ninjani Studio 7? Ninjani ngoFelix Ndlovu okhuluma lapha. Mina esami isifiso engisifisayo ukuthi ngabe yalunga ekhaya ezweni lakithi ukwenzela ukuthi lathi singabi sihlupheka kwamanye amazwe sizama ukwenza amabhizinisi izincwadi sisehlula noma kungahambi kakuhle lathi sike silungele sixhaswe lathi emazweni akithi njengamanye amazwe njalo kulunge lakithi lathi sikwazi ukuthi sincediswe kulawa lathi esisakhula sincediswe kumabhizinisi nazuzo zonke izinto sijabule kubuyela empela njengasekudaleni. Ngiyabonga.
Salibonani mpingelele kuStudio 7. Ngibingelele kuStudio 7. Mina ngingupromise Masango. Promise Masango umuntu umfana ozalelwe ePhelandaba eCholothe esigabeni seCholothe ePhelandaba. Mina besicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela endaweni yakithi asifakele nje ibooster sibe le network. Asila network siyahawula abantu bakithi izinto ziyasijampa eziningi kakhulu. Ziyasijampa kakhulu.
Lawo bekungamazwi enolinabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsapp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo kulandela umbiko owethulwe yinhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eyeZak ethi ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe. singakehlukani ngesikhangele ezinye ebezikhokhela amapholisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahhovisi nebandlaleli eChinoyi namuhla. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabanye izolo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube. Isithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.